Tokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mfufu 2017 ngu Chris Gande.
Lon tungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Primary goals of the U.S. mission to Zimbabwe is to help expand inclusive and sustainable economic opportunities and to increase the number of Zimbabweans who live longer and healthier lives.
Oyiko kuqakathekileyo esikujongileyo ukuthi senze amathuba okuthi bonke abantu bakhule.
Umsekeli womeli welemelika eZimbabwe yonkosazana Jennifer Savage unikeza inhlanganiso elupane Women's Development Trust uncedo lwemali engaba zinkulungwane ezilikhulu $100,000.
Ama interest charges lawa akadiswa fake uzakamuzi akade u-10% per year. Sikume ukuthi ufunze akhutshwe kulabo abazabuya bazohlala phansi lekhadi leHarare besinta athiwa ngama-payment plan.
Umanispala wedolobho leHarare unquma ukwehlisa ukwehlisela izakhamizi inhlawulo yemithelo yama-rates.
I-commission ebona ngezokhetho ithi sekubhaliswe amagama abantu abafika phose isigidi esisodwa i-1 million kuluhlu lwabazavota olwe-biometric registration oluqalileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameli wemelika eZimbabwe unkosazana Jennifer Savage lamhla unikeze inhlanganiso yelupane Women's Development Trust uncedo lwemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu i-$100,000. Imali le ngeyokubaphathisa kunhlelo zokuzithuthukisa ezigoqela ezokulima lokuthunga, kubika uNompumelelo Moyo.
Siyaxolisa okwamanje sizalipha enye indaba engayisiyo le esizayiphalona ngekamanisipala wedolobho leHarare osenqume ukwehlisa inhlawulo yemithelo yama-rates yezakhamizi zalelo dolobho okubikwa kuza kwehlisa inhlawulo zamanzi lama-license okusebenza kwabakubhizimusi ngesilinganiso esiphakathi kwamachumi amabili lanhlanu ekhulwini kusiya kumachumi amahlanu ekhulwini. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Leli nyathelo limunyithwe kuluhlu lwenhlelo zokubuthanisa kwemali yedolobho leHarare elebudget ngomnyaka ozayo ka-2018. Okumqoba kulezi nhlelo yikwehliswa kwenhlawulo yamanzi kanye lamalayisensi anikezwa abamabhizimusi ukuthi basebenze. Umnumzana Gilbert Hadebe, yena ongumeli wa-28 kukhansilini yaseHarare, usichasisa ngaleli nyathelo.
Ama interest charges lawa akadiswa afake uzakamuzi akade u-10% per year. Sikume ukuthi ufunze akhutshwe kulabo abazabuya bazohlala phansi lekhadi leHarare besinta athiwa ngama-payment plan. Ama fixed water charges akhutshwe complete ngoba sabona ukuthi saphumisa ngalutho ngesikhathi abakhona ngaso ufikisela kathesi ukwenzela ukuthi kube lula ebahlalini ngoba induko yamanzi vele kade ikhona kusukusela nakusukusela.
uRadebe uqhube ethi lelo nyathelo lijonge ukuhuga abazosungula amabhizimusi kilo ngesikhathi kubhekwa ukhetho lomnyaka ozayo oka-2018.
Asikwenzelanga ukhetho lo kodwa sibe lokubona ukuthi ibhajethi yethu inyaka ephelileyo kade isiba ibhajethi yama-figures noma izimali ezikhulunywayo kungela lokho okuphumayo.
Umnumzana Jeffrey Moyo ngumunye wezakhamizi zakuleli dolobho laseHarare oveze imbono yakhe ngaleli nyathelo.
Vele siyakwazi ukuthi ama-elections azaba khona 2018, bakwenzela ama-elections kuzayenza ukuthi zibe nzima, bazawathola ngapha ama-chemicals okufaka emanzini.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi e-Combined Harare Residents Association, umnumzana Mfundo Mlilo, laye upha imbono yakhe ngenyathelo le-council leli.
Ngathi izinto ngelize, so singakakhangela ukuthi ngathi imbadalo zabe zime kanjani, kuqala sikhangela ukuthi ibhajethi le yona ifuna ukulungisana. Yikho okuqakathekileyo ukuthi ama-rate akhwelile kumbe ayehlile, ngakusonto eqakathekileyo. Eqakathekileyo ukuthi yena umasipala uplana ukuthi imali ayisebenzise ukuthi ngathi benzeni eminyakeni ozayo. So yikho sisakukhangele njengenhlanganiso mbona abantu kutafika ngolwesihlanu ebese siphumela lugabado olusitshela ukuthi ibhajethi le abantu bayisapoti kumbe bangayisapoti.
Ngesikhathi sokhetho amabandla ezombusazi eZimbabwe avame ukuthabisa abantu ngokwehlisa indleko zamanzi lokunye ukwenzela ukuthi bathole amavoti. Ngakho-ke abaningi bathi leli ngelinye lamanyathelo asethethwe ngabezombusazwe ukhansile ukuthi bathole amavoti. Owayengumphathintambo wezombusazwe wezabelo umnumzana Gracious Chombo ngekhetho lika-2013 wenza okufanayo, kodwa umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni uyalandula lolu daba esithi njengekhansili bakwenzele ngabakwenzelanga ukuthola usekelo. Imele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Pep.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi sekulabantu abafika phose isigidi esisodwa i-1 million asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota lokhe uhlelo lwe-biometric registration BVR luqalile. Ilizwe likhangelele ukubhalisa amagama abantu abangafika izigidi eziyisikhombisa i-7 million lapho lolu hlelo lugqitshwa ngenyanga kazibandlela womnyaka ozayo. Lokhu kuveza mgceke ukuba kuzaba nzima ukuthi iZEC ifinyelele ukubhalisa abantu abaleminyaka edlula 10 lasitshiyagalombili. isigaba semashonaland yiso esesibhalise abantu abaningi asebedlula kancane inkulungwane ezilikhulu i-111,881 kuthi isigaba semathebeleland north sesibhalise abantu abalutshwana asebefika inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,795 kuphela.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi ukugada amabhasi abantu besiya ekhaya ukuyabhalisela ukuvota ikuchitha isikhathi. Zithi kazilathemba lokuthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilibezela. Kubika uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi kulabantu abalutshwane abalentshukuntshu yokubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota abaphakathi kweZimbabwe, abaseBotswana bona bathi labo balamadolo nzima bengathembi ukuthi noma bengaze bebhalise ivoti labo lizadala umahluko. Umnumzana Titus Nxumalo uthi abantu sebediniwe ngenxa yokuthi ukuvota akubaletheli nguquko.
Abantu kungahambi kuyabhalisa ekhaya baba sebadela. Indaba leyi ayikazi produce any positive results. Yikho abantu sebediniwe sebedelile abantu. Sebebona kungcono umkhumbulo nalo ukuthi akwehlukwane ngoba amavota akazi abancede lutho.
Lo njalo ngumbono ogcizelwe umnumzana Carlton Tembo othi abantu sebediniwe ngokuvota ongabasizi lutho.
I-law voter registration yabantu bakithi ayizange isethuse ngitsho nakancane ngoba sivele yinto ade si-expecta. Abantu bakithi sebanyamba sebakhathala ngoba for the past 37 years awukazi usincede ngitsho nakancane. Kunceda uThembo uyabe evotelwe le mulo yakhe sizadla senze konke isirhole kodwa wena on the ground kuyanzimela even lami omvoteleyo ukubana ngikumele laphana.
Abanye abafana lomnumzana Andreas Moyo bathi bandla leZANU-PF liyenza ubuqili okudala ukuthi abantu bengazimiseli ukuyabhalisa becabanga ukuthi impumela yokhetho isizaziwa lo mdlalo ungakaqali.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ukusuka lapha usiye eZimbabwe usiyarejistela ukulungiselela lona ukhetho lolu oluzayo ngonyaka ozayo yimali. Imali yangkhona iyavela ngayo niveli ngikho. Njalo enye into esidanisa abantu ukuthi sekuyiminyaka leminyaka silanda ukuyavota eZimbabwe okuguqukayo akukho. So kungaba ngcono nje umuntu azihlalele kuzatshintsha ngesikhathi sakho.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma nje ukuvota kuqakathekile babona kungcono ukugijima bezamela imuli zabo hatshi ngokuyabhalisa.
Njengoba sibona sikhapha eBotswana sizenzela imisebenzi yethu lathi sizama ongabisela abantu bethu ukudla. Siyayibona sibe registration exercise le khona kodwa kayisisizi ngalutho ngoba singaze sivote abantu bakhona bona laba abeluze balokhu behlize ezikhundleni. So kugcina vele kungasisizi ngalutho thina.
Lokhu luqalile uhlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric verification registration kule nani eliphansi elibhalisileyo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokususwa kwabathenga bethengisa impahla emigwaqweni emadolobheni atshiyeneyo okwenza abesifazane behluleke ukuphandela imuli zabo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kubikwa sokufe abantu abane ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwebezomvikela kwele Togo labantu abatshengisela besithi bafuna umbuso kamongameli Faure Gnassingbé ufike emaphethelweni.
Ugatsha lwezomvikela kwele Afghanistan luthi kufe amasotsha edlula angamatshumi amane ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwabahlamuki besitalibani lamasotsha lamhlanje ekuseni. Lolu gatsha luthi amatalibani alitshumi afile kodwa bona abesitalibani bathi kwelabo icele akubulawanga muntu.
Ngesikhathi uhlelo lokubhalisa amagama abantu kuluhlu lokuvota selufike phakathi laphakathi, ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission selulamagama abantu abafika phose isigidi esisodwa, i-800,000. Abantu bamadolonzima ekubhaliseni lokhu ngezizathu eziningi ezimbalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo, endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe, uMnumzana Max Mkandla, onguye osungula lingxoxo.
Ngibhodile lapha ngilandelela uhlelo lona lelo ukuthi abantu kungani bengasukumeli phezulu, asendilandelela lezindlini ngikhangelela lapho kuyikho kubhaliswa khona. Ngithola ukuthi abantu kakubatshelwanga i-voter education le kayize ngibe khona. Izethi yaphiwa imali enkulu i-United Nations kumbe i-European Union whatsoever. Lenye yasuka kuzani leyo. Akuzenge besinyelele abantu nazenge kube nomhlangano yayibuthanisa kumbe ukubona abantu behamba ama-door to door abantu zabakwazi. Abanye bebenzela ukuthi thina sikwazi ukuthi sihlala sivota. So kathese siyamangala ngathi sithi thina siyevota siyebhalisa kutsha. Njani thina kade vele sihlala sivota sikhona ngathi emabhukwini lani okuvota. So lokhuyana sibona ingazani i-problem ile veki. Yikho lapho kule problem khona.
Nkosazana Khumalo, ubona njani kungakuyini ukubangela abantu ukuthi bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa?
Ngivungena nalo lo mkandla kuleyo yokuthi akuzange kwenziwe i-voter education. Okunye okukhona ungazani ukuphica labo abanelisa ukuthi bayirejista ukuthi babe ngamavota ludubo lwe-proof of residence. Iningi labo lami ngike ngabhodabhoda ngikhangela ema-centers lapho okurejistwa khona. Ngafika e-market ku-5 Street kobulawayo lapha. Abantu bagcwele phambi but e-tentini yezethu kungelabani. Ngasembhodabhoda ngixoxisana labathi namavenda ukuthi isizathu sokuthi lingangeni liye-rejista libe ngamavota yisiphi. Omama engakhuluma lapho babesithi bona udube silale ukuthi singenile phakathi lapha kwathiwa sibuye lobufakazi bokuthi sihlala ngaphi. Enye into uhulumende angayaziyo kumbe ugqatha ngomuno uyayazi ezindlini lapha iningi labantu bethu bayaloja ikakhulu emalokithini uyanelisa ukuthi ufike endlini elezinto eziyi-4 kube lemuli eziyi-5 zibe ngupilisi. So izekhi ifika ingane yakhonona ingathola ukuthi kubuya abantu abalitshumi bevela ndawonye bebhalele ugwalo umnikazi muzi oyedwa. Ontanga bebekhala ngokuthi njengoba lukeli kwazi ukuthi ngemsebenzi kasilayo lezindlu kasilazo. So esizamsukumisa sitelekezele ukuthi kwaziwe ukuthi sihlala ngaphi ngubani yena uhulumende ekwazi ukuthi wasitshisela izindlu lokhu wangenayo akazenzi. Akazakakafaka imigoqo yokuthi abantu bathole izindlu. Basebesithi bona owabo umbono ngokuthi kanti nxa uhulumende sithi ufuna babanike ubufakazi ukuthi bahlala ngaphi, yena uhulumende enguye owapha abantu izithupha. Angithi isithupha siyakhombisa ukuthi ngisizalwane zaseZimbabwe, ukuthi ngihlala ngaphi sokudingani. Yena esazi ukuthi wasitshisele inini.
Mnumzana Mkandla, sike saxoxa labanye abathi bona kabasoze babhalise ngoba abasiboni isizathu sokuyavota ngoba bengesela themba lamabandla akhona kathesi. Ukubona njani lokho?
Yebo, kungaba kunezinye izizathu zona lezo amabandla wona la akhona. Kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi abantu sebehlukuluzwe kakhulu uyena lohulumende wezana njalo nxa abantu besithi baya vota bese bebekwazi ukuthi sobulobutsotso sobenziwe njengakhona lokhu ukuthi kathi bona benza i-voter education ngobani khulukhana kuyabahlukuluza abantu ube usuyadinga yona i-proof of residence emuntwini okwazi mhlophe ukuthi khona uchwele isithupha sezimbabwe khulukhana kuyabahlukuluza abantu ngoba leyo ncwadi leyo kuzeyithole ngithe ngikhangela nakhona ngane lapha kwade kusetisayiswa khona kuthiwa khona abantu bebhala ama-fidavit amanye amakhansela beqothwa nabantu nabo kuthiwa khona baqalisa ukuyofotokopa amabhuku abo abanye hamba lamabhuku awezibhedlela ukuthi bayagula kodwa ibhuku lelane libhalwe i-adresi yakhe so-ke usiza ukuthi umuntu lwane ebuye ngenye i-proof of residence edlula khona laphana njani yena engasomnikazeni khona kuyona kuyahlukuluza abantu bagcina bengasela themba so khonokhu kedeye kuyadingakala ukuthi abantu kabakhuthazwe ukuthi kabaqinisele abantu behambe bevota
ye nkosazana Khumalo wena uthini ngalokho esikuzwayo ukubana bakhona abamadolonzima donda ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bathi bona kathi vele ngingabhaliselani wona amabandla akhona engathembisi
ye hayi bakhona bona laba abantu abanjalo njalo kayisiyo ndaba yabo ngoba kambe shuwa iminyaka isiminingi silokhu abantu bebekezela seze sifika 40 years alokhu bebekezela ngokuhlukuluswa olunye udubo ngolokuthi uyazibuza weza nxa uphuma endlini ukuthi ngihambe ngiye ezeki ukuthi ngiyebhalisa ukuvota lapho engizafika khona bese ngitshele ukuthi kufuneka incwadi apho engihlala khona ugijime uyedinga incwadi uphenduke ukuthi uyanali uphenduke and ungakhangela futhi iningi labantu abangasafuni ukwenza lutho ngama-survivors e-Gugurahund kulabantwana abachiywa ngabazali ababulawayo ngesikhathi se-Gugurahund abantwana bona labo kabalazithupha abalama-birth certificate.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ibikwa isikhethe uMongameli Mugabe ukuthi akhokhele imizamo yokulwisana lemikhuhlane egoqela owechukela i-diabetes, owemvukuzane i-cancer, i-asthma kanye lomkhuhlane wenhliziyo i-heart attack. Imikhuhlane le ibulala abantu abayizigidi ezingamachumi amathathu lengxenye 36 million emhlabeni jikelele ngomnyaka. Umsakazo we-ZBC uthi uMongameli Mugabe uphiwe umlandulo emhlanganweni we-World Health Organization oqhutshelwa kwelase-Uruguay izolo ngenjongo yokulwisana le mikhuhlane le. EZimbabwe umkhuhlane wekensa lowechukela isihluphile mpela okokuthi sibulala abantu abanengi ukwedlula umkhuhlane wengculaza. Ngakho umphathintambo wezempilakahle uthi sebezasebenzisa imali yesikhwama sengculaza ukulwisana lali mikhuhlane. Sixoxe lomeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe yena othi isihluphile kakhulu limikhuhlane.
Imikhuhlane yona leyo iludubo olumangalisayo ngoba ke abantu osokungani kuyabaphazamisa ke ukuthi abantu abaningi ke kabazwisisi ke umuntu sokwaphonga ukuthiwa angafa ele cancer kuthiwe ule AIDS, afe ele diabetes kuthiwe ule AIDS ngenxa yokuthi ayisakhangelwa ukuthi iyimikhuhlane enzima. Sokuphonga ukuthiwa khona hayi umuntu ubegula umkhuhlane sebakuthatha njalo abantu kodwa ke umkhuhlane ukhona ukuthi umuntu uyabe ngalawo umkhuhlane ukuthi engekho HIV but wona lawa ama-diseases despite the fact ukuthi umuntu kakho HIV avele sebaqedile abantu they are deadly.
Uhulumende uthi usesebenzisa enye yemali yesikhwama esikhangelane lo mkhuhlane wengculaza ukulwisana le mikhuhlane le ngathi yanele na imizamo enziwa nguhulumende.
Hayi, kangiboni ke ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende yanele ngoba nalokho okulutshwane okwenzakalayo sicuke ukuthi ke ngabantu ababe befake imali kuhulumende weZimbabwe ukuthi kuthengakale imitshina eyafanele ukuthi isebenze njalo lama-drugs angkhona afanele isebenze bona ngwabo njengohulumende akulanto ke esingathi sebeyilungiselele ukuthi balwisane ke lemikhuhlane leyo ngaphandle kokuthi mhlawumbe bayifake kweminye yemikhuhlane eyingozi ukuthi ke kuzafakwa kuthiwe ukuthi nga imali khona khona bese zafaka okungaka kodwa ikakhulu abasinceda kakhulu nxa sokubuya le mkhuhlane ngiyambona ekuba ngabantu abafaka isandla eZimbabwe so ke ngombono wami ngibona ngani uhulumende weZimbabwe kakalibi lokuthi uzilungiselele ukuthi angalisana le mkhuhlane ngalezi
lokhu esingathi i-awareness ke ukulimukisa uZulu nje ngemikhuhlane le ukuthi aqaphele abe siyahlolwa lapha lalapha abezempila kahle bakukhona abakwenzayo
well abezempila kahle futhi ngizatsho njalo ngithi hachi kakhulu abakahulumende kodwa abezempila kahle uzafika ukuthi kulabo abakahulumende abaphatheke ngakho ukuze ku-campaign leyo babe ngabantu abale sponsorship la sofica ukuthi kuthi ke laba abazelayo abantu emhlabeni jikelele bafake ke izimali ukuthi kube lama programs akhona
umnumzana Abednego Bebe ngomeli wenkayi South etalele parlamente sixoxela ekhona le enkayi
okwamanje sesilethulela udaba oluveza umbono kahulumende welemelika
ilizwe lemelika selicodoze kakhulu okwenziwe ngamalucaja esigodlweni seSomalia iMogadishu lapho kusetshenziswe khona ibhomba elilamandla amangalisayo elibulele abantu abangamakhulu amathathu 300 mhlaka 14 ngomfumfu ibhomba leli lidubuke endaweni okuthiwa yiHordan lapho obekulabantu abaningi abahambahambayo emgwaqweni njalo lezimota ezithwele abantu kuphinde kwadubuka elinye njalo ibhomba kusanda kwenzakala lokhu kwenye indawo eMogadishu ukudubuka kwebhomba leli kube yinto yakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka njalo kulimale abafika amakhulu amane selokhu kwabunjwa ilizwe leSomalia isikhulumeli sikamongameli Donald Trump eWhite House sithe okwenziwe ngamalocaja la kuveza ukuthi abefuna ukukhahlameza uZulu isikhulumeli lesi sithe kusobala ukuthi abantu abafileyo labalimeleyo ngabantu abangelazikhali okugoqela izizalwane zeMelika loba nje abakhangelane lokuhlenga abantu ababhekane lendubo ezijeneyo bezama ngamandla wonke ukuthi bancede abahlelwe yilokho okudalwe ngamalocaja kuningi okumele kwenziwe phakathi kwele Melika lele Somalia ukwenza ukuthi kube lokuthula elizweni lelo. Ilizwe leMelika seliqalisile ukudumeza okufunwa ngabantu abafelwe ngabanye babo labalimeleyo. Ilizwe leli lithi lizaqhubekela phambili lisekela ele Somalia njalo lilusizi ngokwenzakale eSomalia.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sigqibeke uhlelo lamhlanje ngengoma kaLucky Dube simkhumbula umthembo osithembayo lizakhumbula ukubana ufikise iminyaka elichumi esishile kulumhlaba izolo. Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Umsekeli womeli welemelika eZimbabwe unkosazana Jennifer Savage unikeze inhlanganiso yelubhane imali.
Kwanelokho lamhlanje livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.